emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 ngonkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza saseWashington DC sitholakala emoyeni lasebelenjini ku-internet kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezilinganiso olwezimstats luthi inani labangendanga kumbe ukuthatha kobulawayo liningi kakhulu, kambe kungaba kuleqiniso na?
Basho ukuthatha ngokusemthethweni waseZimbabwe okuya ecourt uyosayina iphepha kumbe ukutshintshana kwamalobolo.
Abesilisa besaba ukusoka ngoba beqala behlolwe isimo segazi labo. Lanxa intathela izindaba ezimbili zisala ukuthi yizo ubabajukwa owebulenjini beFacebook, iphephandaba leThe Herald liqhubeka lisithi yibo impela.
Njengokwazi kwakho nawe ubana amaphephandaba anakho ukuthi namhla abhale lokho, usasa besebesithi twist in the story kumbe bekhulume nje okunye ozayenza ukuthi ubhala khona leguquke.
Lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu lalamhlanje khona phaya emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezilinganiso olwezimstats luthi inani labangendanga kumbe ukulobola liphezulu kakhulu kobulawayo nxa kuqathaniswa lezinye indawo zelizwe. Lolu gatsha lwethu lezilinganiso ezatholakala ngemva kokubalwa kwabantu okuveze ukuba ilizwe lilabantu abayizigidi ezilitshumi lantathu i-13 million ngomnyaka ka-2012 i-census. Kugwalo olwethulwe kuyona le iviki iZimstats ithi inani labatshadileyo liphezulu kakhulu esigabeni seMashonaland Central ngesilinganiso se-64%. Kuthi isigaba seMathebeleland South sibikwa siyiso esilabehlukanayo nxa kuqathaniswa lezinye indawo zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngani akuyasolisa kakhulu ukuthi nje nxa into yenze ngabantu okuthiwa balolwazi abafundile abazingcitshi kukho, kunzima ukuyala. Kodwa ngase sikhangele ukuthi abe-city council abakhangela izimuli iBulawayo yonke, abayi babajethayo, abayi babakhangela ukuthi kufunakala izindlu ezingaki, kufunakala amanzi akwana abantu abanganani, bayakusola lokho. Hayi, lami ngiyakusola kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuthi abantu abasukayo kwamadolobho besiza koBulawayo baningi abantwana abazalwayo. Ngakho-ke angikholwa sibili ukuthi khona i-population ingabe isehla kulokuthi iqansi, akuzwisisei ukuthi khona ngabe kuhamba njani ngaphandle nxa kuyukuthi abantu abaningi bayafa kulalaba abazalwayo kumba abantu lokhu bephumela izweni ngobuningi besiya kwamanye amazwe.
Kuthiwa njalo nxa indawo idolobho lakoBulawayo liqathaniswa lezinye indawo kubonakala ngani obaba abaningi abafuni ukuthatha, kungakuhamba njani? Ungakuvumelani lakho khona?
Amvumelani lakho ngoba okumele bakunazelele mhlawumbe ukuthi basichasisele ukuthi batsho nxa besithi ukuthatha. Basho ukuthatha ngokusemthethweni waseZimbabwe okuya ecourt uyosayina iphepha kumbe ukutshintshana kwamalobolo. Ngoba nxa kuyukuthi khona batsho kokuya kubocourt kusayinwa amaphepha, iye mhlawumbe balutshwane. Kodwa baningi obaba abathetha abafazi mhlawumbe asabakhuphayo kangaziyo balobola, osokusaziwa ukuthi hayi lo sengunkosikazi wakhe kumbe sengumkakhe, kungazange kuhanjwe kuyosayinwa amaphepha. So bona abe-National Statistics Office babebuza mbuzo bani, batshoni ngokuba bethi khona kabathathanga labo baba, kumele basenze sizwisise.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abanye abesilisa babikwa besesaba ukusokwa ngoba beqala bahlolwe isimo segazi labo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukusokwa ngenye indlela ezokwenqabela ukuthelelana igcikwane le-HIV. uKeeps Dube Studio 7 uxoxele ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lakaphesi abantu bangathi bayesaba sibili ngoba uDubo olukhona ikuthi uqalo wakuhlole ukuthi khona lona igazi lakho liminjani ikwekwesaba abantu konoko kodwa ke abantwana besikolo sibili bayahamba nabanye nje abantu bayahamba sibili ngoba beza ukuthi khona khona into eza ukuthi khona i-cervical cancer leyana eyokubomama ibe ingathi iyayehlambithana
kambe akulunganga yini ukuthi umuntu eza ukuthi igazi lakhe limenjani yini xa sokhangelelwe igciwane lengculazi
abantu abaningi bavele kabafundi uyakutshela ukuthi khona Niza kubona nxa sengigula siphezulu kombhede ayikho lapho izavuka khona sesiyahlola lelo gazi nxa ngiqinile so ngihamba ngivela ngifuni la kukuzwa so abantu bayabelokobele denial leyana yokuthi khona akula into enjalo kangifuni uyangiqabhela amanga so kodwa into ekhona ikuthi khona kuyabe kuyinto enhle kakhulu ukuthi khona umuntu ahlolwe ungahlolwa ubusubonakala ukuthi khona umi njani ubusuphangisa ukuzilathela amaphilisi lana uyaphila sibili
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo ukansela wedolobho leHarare ubekhuluma esecingweni leStudio 7 eseHarare. Iphephandaba leThe Herald liqhubeka liloba udaba lokuthi intatheli zendaba ezimbili umxolisi Ncube lomkhululi Moyo yibo babajukwa lanxa lolu daba luzasiwa emthethwani daba. Iphephandaba leThe Herald lithi ubufakazi obuthulwa ngabangena emtshineni yamakhompyutha buveza incwadi zama-email ukuthi uNcube nguye ubabajukwa. Kodwa uNcube loTshimoyo bayalandula lokhu baze basa lolu daba emthethwani daba. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-P F umnumzana Morris Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya udaba lolu ngokubona kwami lidaba olungabe lisahlupha olukhathazayo okuthi kunzima ukuthi kwazakale ngalesi sikhathi ukuthi sokuyikho yibuyeni okwenzakala ngoba mbona ngani singaphangisa sibili ukuthi sitsho ukuthi lokho okwenzakala kodwa hhayi ngokubona kwami ludaba lusafuna sibili ukuthi lusuze lukhangele isisu kakuhle ngoba kumele ukuthi kuvele sibili kuhamba
Siyabona ukubana amanye amaphephandaba afana leHerald athi wona ubufakazi obukhona bukhomba ukubana yibo labo abantu abaqanjiwe.
Ye, kungaba njalo kodwa njengokwazi kwakho nawe ubana amaphephandaba anakho ukuthi namhla abhale lokho usasa bese besithi twist in the story kumbe bekhulume nje okunye ozayenza ukuthi ubhalwa khona luguquke. Yikho ngisithi ngalesi sikhathi mbona ngazani kunzima ukuthi
Lo ke ngumnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-P F bekhuluma ke ecingweni leStudio 7 eseHarare. Iningi labantu lithi ukugudeka kwemnotho elizwe kulokhu kubangela ukuthi impilo zabo zibe lukhuni ngoba bengasela misebenzi njalo besehluleka ukubhadala indleko zabo zokondla imuli. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe labalaleli beStudio 7 endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi impilo yabo yona ihamba kanjani.
Ye ayi mina nguzwelithi ngigabula ngihlala enketa 9 okwekhanda buka eGwanda ubunzima engihlangana labo mina ngokwami ukuthi ngikushela umsebenzi ngiphume umsebenzi ngo-1995 futhi uthe ngihlale iminyaka phose efika amathumi amabili ngingasebenzi siphila ngokuthengisa ngenxa yokuthi imisebenzi ayisatholakali uphuthi athe uthi angapha ufice omunye layo uyathengisa omunye uyangapha ngothengisayo sokuphilwa ngokuthengisa wona amatamatisi inzuzo yakhona isuka ibisincipha kakhulu bese kusenza ukuthi-ke imilando yempilo enjengamarenti okumele siwabhadale enjengamarenti esihlala ke okobulawayo imilando yama-school fees okumele siwabhadalele abantwana kusuka kube nzima kakhulu silabogogo emakhaya omele sibakhumbule ngokubathumezela ukudla. Siyakwazi kungaphizulu linile kodwa kwezindawo phela amanzana sikaba maningi kakhulu. Njengami mina lapha engisuka khona ekhaya kwahle kwagalula emanzini konke angisatholanga isivuno emasimini. Ngibona ingani-ke lokho ngokuqondana lami kodwa-ke labaningi engakhelane labo le ngihlala labo kuyafana wonke esasisebenza kasasebenzi. Mina ngukhindlo ngise wabayi lapha ewilongi kuchief Makhema town yeTigwana. Bakhuluma umuntu kamili bekhuluma ngendaba zemtoko emkhosi kodwa abakhulumi phela ngihlalani kuhle igarikayi ezilokhu kungalamanzi eGwanda ngiso lama-toilet ngoba khathesi sikhuluma sezinja abantwana sibephephele eSouth Africa lapha ekhaya kula misebenzi. Amatitha ndibona ukuthi ukufundisa kwabo kuzima okumangalisayo. Ukhulume indaba esithi bangafundisa ama-extra lessons. But ama-extra lessons lawa yiwo esibona angani angasincedisa ngoba ezikolo abantwana kabafundi lutho. Ngowami ngikhuluma nisezinje nje lakhathesi ngambiza ukukhulume la ekhandesi khona udubeke kakhulu uthi ubefuna ukuthi enze imethi akula matitha emethi le kuthiwa yi-English yi-divinity. Ngikho ngumthumela nje kuvaleni kwezikolo khona ngayo la nxa ukhulumende thinga ukuthi ayincediswa ngabanye. Khonapho esigabeni sakithi silokhu sinatha le nkomo emthonjeni ezinkomo.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7, thihani indlebe kusasa lizizwele ukuthi abalaleli abasemaphandleni bona baziphilisa njani. Lilakho ukusazisa ngokwenzakala ezigabeni zenu ngokusithinta nge-WhatsApp kunombolo ezithi 202-465-0318. Kulomgadli oyintshantshi ukwedlula abanye bonke emdlalweni wenguqu e-Afrika omaziyo na. Udemba lo kumbe uGevino abanye bathi uSamuel Eto'o nguye oyintshantshi. Wena uthini ngalokhu? Sitshele abadlali benguqu obacabangayo ukuthi bangabumba iqembu le-2014 African All-Star Football Team ngokukhetha abadlali abazintshantshi abathi uNozinti, umdlali wenkabeni, umgadli kanye lemvimbi kulabo obonayo ku-voandebele.com loba ku-website yethu. Ukuvota sekwaqalisa. Okwakathesi-ke senditshiya ezandleni zikamthembo ozithembayo. UGibbs Dube esethulela uhlelo lwethu lwezabatsha.
Ye siyahlangana njalo-ke zulu kandaba kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Namhlanje-ke lo mnumzana Liberty Bebe yena engumqondisi we-National Youth Development Trust.
Sawubona Dube, kunjani?
Ngiphilile, kunjani kobulawayo?
Hayi, kobulawayo kuraithi. Sibona nje umqando lo sokuyisikhathi somqando iwedding athi iyatshintsha.
Ye, hayi, kuza kwedlula vele, kumele kube khona. Ye, akubi ngelizulu ba.
Salibonani balaleli, linjani ngapho ngemakhaya?
Ye, siyethemba ukuthi bakulalele sibilo kwamanje njengoba beluthanda kakhulu-ke uhlelo lolu. Ye, akusitshele ubuthenya kulezi nsuku liphekani khona ngale ku-National Youth Development Trust.
Okwalezi nsuku sibe silenhlelo ezimbili kade sizenza. Elokuqala ngolokuthi sihambe sifundisana labontanga ngesisekelo sombuso esitsha ukuthi simumetheni, sinani, singabasiza njani iwapha amathuba abangawathola ku-constitution leyenja. Ngokokuqala, okwesibili, sizoxoxisana nge-government policy le khona okuthiwa yi-Zim Asset, ukuthi kanti yona inika mathuba bani, iyasebenza yini, izanceda yini izigaba, abantu bezikhulumela bebona imbono yabo labo ukuthi bayethi ukuthi kuyini okungabasiza nxa bekhangele leyo policy ye-government entsha. Silomhlangano omkhulu olethwa ntanga abavela endaweni ezijiyeneyo ukuthi sixoxisane nge-constitution, ukuthi sitsho ukuthi kanti njengoba sokulomnyaka siyaqala ukusebenza kule nto ezithile ezingakayenziwa, ama-provincial governments awakho asiwaboni, amalungelo abantu alokhu ephandlaniswa, amathuba esesicabanga ukuthi azabuya ngenxa ye-constitution la asiwaboni, namalungelo abantu esicesicabanga azahlonitshwa sokule sikelo sombuso esitsha asiwaboni. So yikho esithi sixoxisane ngakho ukuthi kanti njengenhlanganiso ezimele amalungelo oluntu singenza njani ukuze lokhu kwenzakale.
Bathini abasakhulayo nxa likhuluma labo ngenhlelo lezi kumbe ngodaba lolu?
Nxa bekhangele udaba lwe-constitution bayabona ukuthi i-constitution noma nje yayenziwa nje ingamabandla amathathu iwayekhokhela ukwenziwa kwayo, kodwa iletha utshintsho, iletha inguquko. Bakhangelela ukuthi ngabe kuthiwa iyahlonitshwa, ngabe kuthiwa indlela abaphila ngayo ngabe isitshintshile. Bakhangelela ukuthi ngabe la malungelo abo asehlonitshwa. Khathesi abantu bagcwele ukwesaba, abakhululekanga, besaba ukuthi bazenzele izinto zabo. So babona ukuthi ngabe kuthiwa i-constitution iyahlonitshwa ngabe kungcono. Xa usukhangela ngedaba lezi-Zim Asset bathi hhayi, ababoni ukuthi i-25 billion leyo kuqanjwa ukuthi kumele ibe khona ukuze i-Zim Asset isebenze iyavela ngayo. Aba uhulumende uyayithatha ngaphi engelabudlelwano lamanye amazwe omhlaba. So bathi hayi, uhulumende wethu kazame ukuthi adlelane lamanye amazwe omhlaba ukuze ukuthi izinto ezimayelana nentuthuko ne-development, ama-industry avuka asebenze, abantu bathole imisebenzi ukuze kwenzakale.
Ye, siyakuzwa kakhulu, kodwa isikhathi sethu yiso sesidliwa nguMangoye. Ye, akutshela abatsha abasakhulayo ukuthi benzeni ukwenzela ukuthi bathole okunye khonapho-ke kusekelo sombuso welizwe?
Ukuze into lezi zisebenze, abantu abatsha kabakhulumisane labakhokheli babo abaya ephalamende, ama-members ekudalela ephalamende, baxoxisane ngama-senators, baxoxisane nenduna labo sobhuku ezigabeni zawo lapho abahlala khona, ukuthi batsho ukuthi hhayi, thina sifisa lokhu lalokhu kwenzakala, ukwenzela ukuthi lapho abahlala khona baqalise ukufuqa ukuthi into lezi zisebenze. Sifisa ukuthi kube lo hulumende wezigaba, abantu bathole amathuba.
Siyabonga kakhulu-ke Mnumzana Bhebhe, ungathini lokusasa mfowethu.
Hayi, sibongile kesi.
Aye zulukandaba abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Siba lapha okwalamhlanje ngoluvalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Aye vuka kande singaqhubeka mfowethu. Ngiyabonga.
Senishele ngatyapili kale ngefesi, thetha abantwana siyarivesa, amalena basembusisa, asambe ngerivesi, kabone lesikora ngathi sifaka amafesi. Senishele ngatyapili kale ngefesi, thetha abantwana siyarivesa, amalena basembusisa.
Sibongeke umthembo sithembayo uGibbs Dube obesethulela ke uhlelo lwethu lwezabatsha lingadibana laye ngeviki ezayo isikhathi sinye. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Igama lami nguChris Gande lelana.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.